Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kumpalakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu zalamhlanje, omunye weziphathamandla zohlangothi lukahulumende olwezemfundo eGwanda setholakele efile, futhi omunye lokhu engakabonakali kulandela ukukhukhulwa kwemota yabo ngumfula. Odokotela kade bengakhalalanga umsebenzi sebebeka phansi amajekiseni ngobuningi babo. Umumo usiba mubi ngamandla ezibhedlela, njalo kuqoqwa ukufola ezidaladini ngabodokotela.
Hayi, sina esikubonayo ukuthi odokotela ngobuningi babo sebekhalala umsebenzi ngoba akunalutho esilutholile kusukela i-industrialization iqalile.
Kambe kungaba kubangelwa yini ukuthi abasekeli bebandla lezano PF baqalise ukuthi bazasekela umongameli Mnangagwa kukhetho olusale minyaka emihlanu ukuthi lwenziwe?
Sokathesi yena Mnangagwa usebonje, hayi uChiyengu sefuna ukubusa, sosegijima phambili esithi amaprovinsi amendosi ukuthi yena abe ngupresidente ku-2023 evalela phandle uChiwenga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Omunye weziphathamandla zohlangothi lukahulumende olwezemfundo eGwanda setholakele efile, kuthi omunye lokhu engakabonakali kulandela ukuthathwa ngumfula kwemota yabo ngomvulo ebusuku ngemva kokuna kwezulu eliningi kakhulu. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Umzimba kaNkosazana Samkeliso Dlamini wabe ngu-District Education Inspector utholezwe incithi zokubhukutha ezomuhlangothi lwe-sub-aqua unit edamu leMenebulamba izolo ntambama, okungaba ngamakhilomitha amahlanu kusukela ebholorhweni abathethwe khona ngumfula Mamsisi ngomvulo. Obehamba loMadlamini obona ngokusetshenziswa kwezimali kolu hlangothi lwezemfundo, uMnumzana Richard Nandoro, kakabonakali njalo amapholisa azaqhubekela phambili emdinga namhla. Kutholakale ibhulugwe lakhe ebelilesikhwama sakhe semali kanye lesithupha. Isikhwama semali sikaMadlamini okubikwa besile mali engaba zinkulungwane ezintathu zamadola sikhuthuziwe, kwatholakala kuphela izithupha lezinye nje incwadi zakhe. UMnumzana Moses Banda, isagamuzi seNtalale, uveze ukudana ngalingozi.
Ingozi le yenzakale kuMamsisi, a small stream othela kuPelele River, kuthange ngezulu la kuthange laphana around 7:30 kusiya kuma 8.
Izakhamizi zethu lingozi ibingavikeleka nga amabholorho akulindawo alungisiwe ngokuqondileyo. UMnumzana Brighton Nare ngomunye wabalombono lomo.
Amabhulokhu akwekakekanga, ibridge engaselingcono ngumpelele. Ngala last time lapho salathatha ibhasi, hayi into enginazayo ukuthi thina ngapho ngani asikho eZimbabwe, ngani sikwenye ilizwe, ngoba ngendlela okwenza khona amabhulokhu ethu vele beyaphuwala imeti. Amayombe since athiwa nguSmith, so vele hayi imigwaqeka ithi amabhulokhu akhona aphuwa, hayi vele asinanzwa.
Esine isakhamuzi seNtalale uNkosazana Caroline Dube uthi badabukile ngalingozi. Ugcizelele sithi Kuyadinge ukuthi uhulumende alungise amabholoho afana la lam.
Hayi into le enzakale endaweni yasentalale kuwathi bevini. Kusizisa ubuhlungu ukulahlekelwa okukhulu. Ebese sikucela kuhulumende bese sicela uncedo lokuthi asincedise kakhulu ebridgini. Asilungisele sibili umgwaqo ngoba ibridge lakhona livele liphansi njalo ngumfula omncane ongakhangelekanga ukuthi ungayenza ingozi kodwa usudale ingozi ebuhlungu.
Ukansila wentalale umnumzana Costa Ndlovu uthi bathintekile ngale ngozi njengezakhamizi entalale ngoba belahlekelwe kakhulu ezikolo.
Sisebenze labo ezikolo, ezikolo sisebenze labo kuhle kakhulu. I remember one time last year but one sike saba le problem esikolo sethu sentalale. We seek the advice from kubo bonke both of them. Ngabantu abasiphathisa kakhulu futhi ngendlela enhlele ukuzwisisa awusali uthandabuza nxa ecebiseni nxa akade besicebisa khona.
Imbongo uNcindi Lerato Ndlovu oyisakhamuzi sentalale njalo esebenzelane labe Traffic Safety Council ukhuthaza abatshayeli bezimota ukuthi batshayele ngonanzelelo kakhulu ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ngiyake ngikhulume kakhulu ukuthi abantu bangagijimi kakhulu, bangajahi. Isikhathi sezulu kakhulu nxa kubayima kumbe kuphazima, lamalayiti kalayiti kahle amanzi. Amanzi ufake kuphansi ilayiti liyachaye ngangangale. So kumele wonke lapho okwazi nxa kulesifula slow it down, bahambe kahle, bawuhloniphe umgwaqo ngoba kithi sesiphelele emgwaqweni.
Unobhala ugatsha lwezemfundo uNkosikazi Dumisani Thabela ngomunye weziphathamandla zikahulumende ebezikhona entalale. Ngimele iStudio 7 ngisentalale ngu-Alfred Nube.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi sebeqoqa ukufola betshengisela kulezi zibhedlela ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele izikhalazo zabo ngesikhathi bexhasana labanye babo kade bengakhalalanga umsebenzi. Abazi ngokwenzakalayo bathi odokotela laba bazaqala ngokutshengisela isibhedlela sempilo koBulawayo lamhlanje. Andubana batshengisele kwezinye izibhedlela begcizelela izikhalazo zabo zokuthi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika. Njalo uhulumende kumele athenge imithi yokwelapha izigulane lokunye okokusebenzisa okungasatholakali ezibhedlela eziningi zelizwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, udokotela Mthabisi Anele Bebe utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ngempela kulamalungiselelo awukufola kwabodokotela lamhlanje.
Ngike ngenza nje indaba zokuthi odokotela bafungenza amademo nje mayelana nge-ongoing action ezibhedlela ezitsheneleyo etsheneyo ukuthi sikhathi bani ilanga liphi. Yinto elokho esadiscuswa ngabantu but yinto esizenzakala ingxa yemalangeni kusasa kumbe phambi kwakusasa.
Lokhu kwehluke ngani nokutshengisela lokho kuvele kusenziwa ngodokotela?
Into eyenzakalayo ukuthi odokotela batshiya umsebenzi ngaka 1 December bebekhangelela ukuthi laba abanamandla bengangenela incedise lapho abancedisa khona ukuthi abantu bethole usizo olufanekeleyo ngesikhathi esifaneleyo. Manje sikubonayo ukuthi akunalutho osolwenzakeleyo. Odokotela bakhulumile ukuthi izinto ezihluphayo yilezo lalezo but akula into esiyenzakeleyo so far ukuthi incedise ezintweni lezo. Because sikubona sebeplana izinto ezinjalo ezinjengama-demonstration ukuthi bekhulume labantu bonke nje elizweni ukuthi bezwe imeseji yangkhona ukuthi izinto azimanga kuhle ezibhedlela.
Kungani uhulumende elokhu esithi odokotela kanye laye sebevumelene? Bengabe bekhona phakathi kwenu abavumelana lohulumende?
Hayi, thina esikubonayo ukuthi odokotela ngokuningi bawo sebekhalala umsebenzi ngoba akunalutho esilutholile kusukela i-industrial action iqalile. Ukuthi odokotela bamile okwamalanga ayi-12 akunalutho osokuyenziwe uku-addressa i-situation. So ngokulengi babo lokho bengena bengena khathi sewachaza kungama central hospital but ama district lama provincial hospital lawo asejoinile. So izinto lokho zibonakala siyaphambili.
Izibhedlela kathesi umumo usunjani? Bakhona abancedisayo yini izigulane?
Umumo wezibhedlela okwamanje awumanga iliqiniso ngoba abantu abaningi okumele bethole usizo lwabo abaluthole ngodokotela babo. Abantu abancedisekayo kathesi ngabantu ababuya begula kakhulu kakhulu nje babasuka bencedise ngabanye odokotela. But odokotela laba sebefele labo sebetshengisele ukuthi labo sebefuna ukukhalala umsebenzi ngoba amaphilisi akula. Amaglazi okugqoka akula so babona sebethele nzima ngomsebenzi lawo simlenge kakhulu so labo sebetshengisele ukuthi sebe le intention yokuthi labo bekhala leyo msebenzi.
Sikhuluma nje kwini elikumeleleyo kuhulumende njalo libona ingani kuzayenzakalani?
Esikumelele kuhulumende ukuthi abuye sikhulumelane ukuthi izinto ezingancedakala ngokuphangisa yiziphi, especially indaba zamaphilisi lezi nendaba zokuphila kuhle kwadokotela. Izinto esikufanele okuthiwa yi-doctors welfare and patient care nama-working conditions. So izinto ezicathekileyo kumele zikhangele ngokuphangisa ukuthi izinto zihambe kusezibhedlela. Sukela siqalisa i-industrial action sala simelele uhulumende kakasitshele ukuthi sizahlangana nini futhi sibe ne-meeting but esikutholileyo akula amaphilisi lokho engatholakali odokotela lokho bekhohlakele ukuthi baphila njani njalo bahlala endaweni ezinjani.
Alo-ke ngudokotela Mthabisi Anele Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amalunga ebandla lezanu PF aseqalisile ukubuthana esikolo semzingwane esigodini phambilini komhlangano waleli bandla owenziwa kanye ngomnyaka iNational Conference. Inhlangothi zaleli bandla ezitshiyeneyo sezivethe umongameli Emmerson Mnangagwa njengelunga elizamela leli bandla kukhetho oluzayo. Abacothoza umbuso wezanu PF bathi ukumemezela kwezabelo zaleli bandla elezanu PF ukuthi uMnangagwa abe nguye ozancintisa emelele libandla kukhetho luka 2023 kuveza sobala ukuthi kulokulwisana phakathi kukaMnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Vathi akulasizathu sokuthi abasekeli bezanu PF bakhulume ngokhetho luka 2013 kathesi khona ilizwe lisanda phuma kolunye ukhetho ngaphandle kokuthi kube lokulwisana kunkokheli yebandla. Lokhu ngokunye okuvamile kakhulu ngesikhathi zika Mnumzana Robert Mugabe esalwisana loMnangagwa kanye lonkosikazi Joyce Mujuru. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kathesi uMnangagwa ubilisana lo vice president wakhe uChiwenga kusegcekeni ukuthi baba lesivumelano bebabili ukuthi uMnangagwa uzakuhla okwe one term and then ebesetshiyela uChiwenga. So kathesi yena uMnangagwa usebonde hayi uChiwenga usefuna ukubusa so segijima phambili esithi amaprovinsi amendosi ukuthi yena abe ngupresident ku-2023 evalela phandle uChiwenga. Lokhu nje kusithengisa ukuthi izanu PF kayilani lelizwe ibhizi ngokubabaza ukuthi obusayo ngubani odlayo ofuthayo ngubani. So lokhu fana nalokho kwakusenzakala uMgabe esasakhona ethi sengupresident. Babebhizi begijimisana ngezokuthi upresident wethu uMgabe come 2023 come 2018 bengalandi ukuthi ilizwe liyaphi kumbe ilizwe liyahamba phambili kumbe liye emuva. Lokhu nje kusitshengisa egcekeni ukuthi ukuba nethemba elizwe ephathini okuthiwa izanu PF nje yikuzikhohlisa ngoba asiyindawo njalo akusizi lutho. So iproblem ekhona lapha yikuthi uMnangagwa noChiwenga bayalisana kwabo bedlala bephansi kwamanzi.
Uyibona iphela njani ke leyo eka Mnangagwa lo Chiwenga iyozala nkomona?
Lapha nje kuzabonakala ukuthi olamandla ukuthi angubani ngoba uchiya kuwenka siyakwazi ukuthi kakhiphanga iuniform yokuba ngumsocha egqoka isuthi ekhiphela amahala yena uzimisela ukuthi azobusa leli lizwe kungaze kube kuchitheka igazi kumbe kungasoze kwanjakala njani so kuzacina kuliwa njalo sizabona ukuthi okontrolayo amasocha ngubani ngoba phakathi kwabo bobabili kulo one othembayo ibacking yamasocha so ikhule abayiqalisayo beyenza bekhipha umgazi ibuza kuba futhi nayo ithiwe nale eza khipha omunye wabo ukuthi omunye abuse
kungenzakala nini lokho nyoni into ethusayo leyo nxa kungenzeka mpela ngendlela okhuluma ngayo
umnyaka lo esesiwungena kuwo 2019 angiwuboni nje ngombono wami uzophela izinto zikahle ngoba singakhanyela kathesi umnankagwa ubhizi ethathela amandla uchiwenka emvalela indawo ngaphi ngaphi konke konke kwathini thini njalo emphusha ukuthi uchiwenka adeclare phambili kwabantu ukuthi upresident nje nguthi umnankagwa lokhu kutshengisa ukuthi yeo uyavuma ukukwenza lokhu but phakathi ehliziyeni inhliziyo yakhe iyabifitha esithi hayi nami ngifuna ukubusa so ifuture yethu ku-2019 vele yayikakhanyi kakuhle ukuthi ilizwe lethu lizabe limi kanjani ngoba ngibona nje indaba zamasosha zizongenelela futhi phakathi ngoba kathesi sebeqalisile ukufuna ukukholisa amasosha ngama-US dollars ukuzama ukuwathenga njalo ukuthi i-loyalty yamasosha i-esayidini likahulumende esayidini likamnankagwa isuke ngapha kuthi wena sikhuluma nje okathesi amasosha wonke amakhulu lawa alama-promotion lalaba omabosbos bavele kade bephiwa i-half salary yabo ingama-US i-half salary yabo ingama-RTGS yilaba opikinini abaphansi akade belethe bephiwa ama-RTGS so uhulumende ubebhizi nje ethenga imali zonke ama-US ku-black market ukwenzela ukuthi ayelelise ukuholisa amasocha akhe wonke nge-US currency
Alo-ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imizamo yokuxoxisana lebandla le-ZANU PF ngalolu daba yehlule. Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulomunye ujaha obesenza izifundo zika-Form 3 otholakale ebhubhile elamanxeba okugwazwa duzane lesikolo seNketa High School. Isidumbu sika-Pritchard Ndlovu sibikwa sitholakele ngolwesibili. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi esandafika elizweni evela ukuya kwelatshwa kwele Singapore owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uselubhekise elizweni elingaqanjwanga elise-Asia. Okwamanje-ke balaleli-ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7. Liyazi lani lingasithumela-ke imilayezelo yenu libingelela izihlobo labangane. Inombolo zethu zithi 001-202-56. Ngiyaphinda njalo, +1-202-465-0318.
Walter Abelong from Ghana Hypertroya South Africa. I'm Nali Kathimotan Shire and Pela. But give me a hambanga, Sita is over in your community or into us, Lana, into Zomid.
Ah, Salvana goes to the 7. Salvana, Kulung, and I was in the listener zone. And I'm Kuruma with a man in love. The Kuruma is in Lalele with Lumunto, Kotayas, a San or Sanity FF, Scotinutin. Ukuluma ngenyama nje abakithi kambe shwa ukuthi abantu sebeqalisile ukukhampena nasho ama-supporters ezanu ngokuthengwa ngenyama nikwinkomo nikwisikhophela unikwe kumbe iZambia insaro siyasibona abadala sebebe mbithi engazi ukuthi uyalalezeni kodwa mbithi insaro ashem kulusize kakhulu ngabe bona bezanu phefu njengokutsho ukababa u-obhetu kuphofiswe ukuthi hayi balabangani abanike imali kabantu bababoleke imali basebenzise yona then bayigenerate babanike imali yabo le-interest bona bayazi ukubancedisa nxa usuyaziwa kuphela sezulu ukuthi abalandeli babona ukuthi ha kuraiti ngoba bayabesuthu kwelangelilodwa basutha ngelangelilodwa ngomnyaka u-3 years, 4 after 5 years wasinikwa isikhophelo eZimbabwe yethu bakithi ifuna ukuncediswa siyadubeka amabhondi athenge lutho ngapha ibhondi langikhona alitholwa hhayi asizameni something abantu beZimbabwe sike sikhose ukudla kuphela otezanika ukudla awuso siyane elisidwayo asisidingeleni ukudla seke lokusupportela iphathi ukuthi ngobe sinike ukudla mani
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukuthi lisithumele amazwi enu nge-WhatsApp siyalifaka-ke emoyeni inombolo zethu +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318 okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inhloko kahulumende welebhilitane unkosikazi Theresa May usinde kukhetho olwenziwe izolo olokuthi uyathembeka na ukuthi aqhubeke ebusa kulandela uhlelo lwakhe lokususa elebhilitane kumanyano we-European Union nohlelo lolu oluthiwa yi-Brexit amankampani awe-insurance awedolobho le-California ngapha kwelemelika athi imali ezabhadalwa kulandela ukuqhamuka komlilo owavutha okwamalanga amaningi ngenyanga edluleyo wachiya indawo enkulu kakhulu ichile isifika kumabhiliyoni phose alitshumi i-10 billion inhlelo zikahulumende welemelika ezibalisa amahhofisi lezakhiwo ezivakatshelwa nguzulu ovela kundawana ezijiyeneyo zelizwe lezomhlaba zilakho ukuvalwa kumalanga angaphansi kwamachumi alandelayo nxa kungavunyalenanga ukwabela imali yokwakha umduli ozavala umngcele welizwe leli lele-Mexico. Sikhathi sonke nxa umnyaka ususiyaphela idale le-Senate lele-House ayavumelana kunhlelo ezimele zibhadalelwe nguhulumende kuluhlu lwendleko zakhe i-budget. Kodwa kumele kuqale kuvunyelwane phakathi kwamabandla athi elama-Democrats eliphikisayo lelama-Republicans elibusayo okwamanje. Nxa amabandla la engavumelananga isikhathi esabelwa imali yomnyaka odluleyo singafika, kungavunyelwananga uhulumende uyavalwa kuze kube lesivumelwano. Izisebenzi zikahulumende ziyaba zingayi emsebenzini. NgoLwesithathu uMongameli Donald Trump unxuse inkokheli yebandla lama-Democrats, usomlomo weSenate unkosikazi Nancy Pelosi lesikhulumeli sedale le-The House umnumzana Chuck Schumer ukuthi bakhulumisane ngalolu daba. Lanxa lumhlangano bungamelanga wenziwe kule ntatheli zindaba, uMongameli Trump ubikwa ezibizile wazinxusa ukuthi ziye emahofisini akhe lapho kade kulomhlangano lo. Kube lokuphoselana aqatha uTrump esithi yena nxa umduli awuthembisa abasekeli bakhe phambilini kokhetho ungakhiwanga kasoze asayine isivumelwano okuzenza ukuthi uhulumende avalwe.
Anything you want to call, I will shut down the government.
Okay, absolutely.
And I am proud, and I'll tell you what, I am proud to shut down the government for border security.
UTrump uthi yena konke elingakutsho angilandaba, ngiyaziqhenya ukuvala uhulumende ngenxa yokuthi ngifuna ukuvikela ilizwe. UPelosi loShuma labo bembe phansi bathi umduli abasoze bawuvumele ukuthi wakhiwe ngoba uyikudlalisa imali. Ekhona amanye amacebo angavimba ukuthi abantu bengangeni okungekho emthethweni elizweni leMelika bevela eMexico.
We have to have an evidence-based conversation about what does work, what money has been spent, and how effective it is. This isn't about
the security of our country because I need 10 votes from Ngemva komhlangano lo isikhulumeli sebandla lama Republicans umnomzana Paul Ryan uthe kuyamangalisa ukuzwa ukuthi bandla lama Democrats lona elisanda kuba lamalunga amaningi edale kulandela ukhetho olwenziweyo ngenyanga edluleyo kulama Republicans alifuni kuvikela ilizwe emngceleni.
The idea that the minority or the incoming House majority would be against border security is ridiculous. It's preposterous. We want border security, but as you know, it takes 60 votes for any of these bills to pass the Senate.
Kodwa ushuma uthi kuyamangalisa ukuthi kulomungameli ongazichaya isifuba ngokuthi uhulumende uvaliwe.
No president should ever say he would be proud to shut the government down.
No matter who precipitates the government shutdown, the American people don't like.
Ingcweti kwezombusazwe zithi kuza kuba nzima ukuthola isisombululo kudaba lokuvalwa kukahulumende kunsukwana ezilutshwana ezilandelayo.
Alo-ke umhlabeleli olodumo kakhulu eJamaica uButch Banton oze wakhululwa ejele kuyona le iviki kwelemelika ngemva kweminyaka emihlanu. UButch udume kakhulu kwelemelika la kwamanye amazwe lapha eMelika usebambisane wahlabela labanye abahlabeleli abafana lo Busta Rhymes, uTrey Songz, Fat Joe, labanye abantwana bakamuyi uBob Marley. Ye, sizwile ke ingoma yakhe ethiwa It's Not an Easy Road. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Odokotela kade bengakhalalanga umsebenzi sebebeke phansi izikhali ngobuningi babo. Umumo usiba mubi ngamandla ezibhedlela. Kambe kubangelwa yini ukuthi abasekeli bebandla lezanu PF beqalise ukuthi bazasekela umongameli Mnangagwa kukhetho olusale minyaka emihlanu ukuthi lwenziwe? Sizwile njalo ukubana kulesidumbu esitholakeleyo ngemva kokukhukhulwa kwemota lizulu eline kakhulu eGwanda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.